abantu bacacile ukuthi inhlanganiso ngabantu hathi abakhokheli. Njalo nxa abakhokheli besenza izinto kufanele beze kibo bakhulume labo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani. Njalo ke bakhangelele ukuthi ibandla liqhubeke lisebenzisa umthetho ukwenzela ukuthi siqhubeke siye phambili. Njalo ke bathi bona bayakukholwa ukuthi iSupreme Court judgment yayivele ikufake ngezinye indlela ukuthi iparty kufanele ukuthi ibambane ngoba kwase kule MDC Alliance le MDCT. Zombili yizo ezitshelwa ke iConstitution njalo la iSupreme Court judgment ukuthi hayi buyelanini ke liyesebenzisa ama-structure ka-2014. Nxa kuthiwa liyesebenzisa ama-structure ka-2014 kutho ukuthi lithatha ke abahambe bayakwenza iCongress yabo eGweru ngo-2019. Uphinde uthathe ke abahamba bayakwenza ke iCongress yabo koBulawayo abayenza ngo-2018. Bona bana bendawonye yibo okuthiwa iSupreme Court judgment kabahambe bayekwenza ke Extraordinary Congress. Lo osesenza okunye okudlula lokho kuthi ukuthi ngezinye indlela akasalandeli isinqumo seSupreme Court. So abantu ke kuyacaca kibo. Yikho ke engithola ukuthi ke abantu abasekhaya akade bengxusile yiyo into akade bekhuluma ngayo and bayayizwisisa ngokugcweleyo ukuthi hayi nxa kuthiwa kakuyo Congress iCongress ibe yiyo umlamulankunzi kungabi labanye abantu asebefuna ukuthi benze izinqumo zabo ngoba sokulungiselelwa ukuthi kuye kuCongress.
Njengoba inkokheli ye-MDCT isithi siyakuxotsha kubandla, ubona imizamo yakho yokubambanisa i-alliance le-MDCT iphumelela yini?
Engingakutsho Ntungameli ukuthi mina angisimi engithi kakubanjwane. Abathi kakubanjwane ngabantu. Abathi kakubanjwane ngabantu abavotayo. Abathi bakubanjwane ngabantu be-MDC. Kusukisela kuma-structures e-branch kuze kuyefika kwe-national. Kodwa phakathi kwezinkokheli, zikhona inkokheli ezifuna ukuba ngontando kayiphikiswa ukuthi kwenziwa intando yabo. Mbone ngani ke abantu baza kumela ibandla labo. Abantu baza khulumela ibandla labo. Abantu baza khethela ibandla labo. Ngoba phela iSupreme Court kayizange ithi yena kulabanye abantu abazathi nxa sokuyiwa kuCongress bakhipha abanye ngoba phela babe bebona ukuthi bazadliwa. Ayizange ikutsho khonoko. Mbone ngani ke sesifikile isikhathi sokuthi ke sichwayisise sibuyele kiyo iSupreme Court ikisitshele ukuthi kambe osokusenzakala yikho na okwenziwa ngezinye inkokheli ezisebandleni. Lokhuyana kokuthi kuthiwa kulabanye asebexotshiwe ebandleni, hayi zinkokheli ezikhulumile ezilutshwane. Kodwa ke nxa sikhuluma ngeCongress, iCongress yiyo elawulayo ukuthi lo uyaxotshwa kumbe lo akaxotshwa. Lanxa kuyikuthi kulenkokheli lezo ezifunayo, kodwa iCongress ebuya yiyo ezalawula ukuthi khona oxotshwayo mbani, ongaxotshwayo mbani. Njalo yiyo ezakhetha ukuthi ozayikhokhela mbani. Lokho okusayenzakala laphana yikulungiselela kuphela kuya kuCongress. Lokho okusayenzakala ke kusase izifiso zabanye abakhankasayo ukuthi bayefuthatha ke indawo kababa uTswangirai. Isikhathi sizafika. Nxa sesifika abantu bazakhetha, njalo futhi abantu be-MDC bazakwenza okuthandwa nalo okufiswa yizifiso zabo.